Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018. Olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano phakathi kwe-MDC leZANU-PF. Umphathintambo wezamafekitali umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthi usekhulumela abaqondisi bamankampani agoqela iNational Foods leDelta Corporation ukuthi engavali amasango ngenxa yokuswelakala kwedola leMelika.
Sitholile ukuncedisa, sikhuluma nje ngengathintana labo, kangiboni phezavala.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo wethula amacebo okuhlenga isizwe sikamthwakazi ebunzimeni bempilo.
Isikhathi sifikile ukuthi wonke umuntu aphakame, aphakamele indaba yakithi. Akula muntu ozoba ipassenger kuleli moto. Wonke umuntu bakamele isandla kwisitereko.
Umhlangano omkhulu webandla leZANU-PF owenziwa kanye ngomnyaka uqala namhlanje esigodini duze la kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano ezenziwa phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF. UMohati utshele iphephandaba leThe Chronicle ukuthi nxa bekhona abafuna zibe khona lezo nkulumo zingenziwa, kodwa injongo ingayisiyo yokubumba uhulumende womanyano ngoba ibandla leZANU-PF lilamalunga amaningi kakhulu awedalele ephalamende. UMohati uthe kumele ibandla leMDC liqale livume ukuthi uMnangagwa nguye umongameli ngoba wanqoba kukhetho. Umphathintambo wezamafekitali umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthi usekhulumela abaqondisi benkampani yeNational Foods leDelta Corporation eHarare lakobulawayo ukuthi bengavali amasango. Amankampani la ethule imbiko yokuthi asesalelwe ingqoloyi lokunye ukusebenzisa ngenxa yokuswelakala kwedola leMelika okuzabangela ukuthi avale ingxenye zamankampani la ezisebenzisa ukuthengwa kwamanye amazwe okufana lengqoloyi eyokugaya iflower lokunye ukusetshenziswa ekuphekeni amanamnede. UNdlovu uthi ukhulumisane njalo losiba lukhulu webhanga elikhulu elelizwe umnumzana John Manguja wamcela ukuthi adingele amankampani la amadola eMelika. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNdlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngenxa yesimo esithola sesikiso, wonke lawa amakampani asekhangelele kuhulumende ukuthi abanike i-foreign currency. Uhulumende kaprint imali, uhulumende kayiprint for i-foreign currency. Kumele omunye umntwana angene emgodini ayegebha igolide alithengisele uhulumende. Yikho lapho esithola khona i-foreign currency naleli. Kumbe i-chrome, only 5 products lapho uhulumende athola khona i-foreign currency. Okuthi ukuthi kayisoze yanele. I-Delta itholile ukuncediswa. Khuluma nje ngengathintana labo, kangiboni phezavala. INational Foods ikhulumile le Reserve Bank, ikhulume labo abe-Reserve Bank kuyona leviki esigqibileyo. Labo batholile usizo akade belukhangele, kodwa bebevele bengakubambanga ngendlela uma ngingakuphatha njalo lokhu, ngoba babe belo mhlangano lo governor phambili ngokuba befake istatement sabo lesiyana bavumelana indlela okuzasetshenzwa ngayo pho la uthi wethu ku governor sebona sebefakile phansi well kuyatholakala kasikwazi ukuthi obekujonge yikuyini but kangiboni zombili zonezo zizavala
imali le yohlobo lwe-bond notes ukhanyazani yiko phela insika yakhona ukwenza ukuthi abantu kube lokuxokozela kangaka ukubona njani khonokho
ake sivumelane ukuthi abantu bayabe beyigeneraliza isikhathi sonke sibe sisebenzisa ibhondi kuze kwafika umhla ka-1 Okthoba asizange sawubona ubunzima lobo njalo umuntu angathi i-bond note ngizalandela mina ngimbuze ukuthi phela i-bond note leli in terms of ama-transactions it accounts for less than 5% hambe singakhala ngebhondi ngabe bathi bona i-RTGS ngabe ngithi ya lapho liyakhuluma ibhondi uma sikhangela ngesilinganiso liphansi kakhulu kuma-transactions esiwayenzayo elizweni ukuthi singakhala ngalo njalo ake sikukhangela ukuthi khonapha esadiki uzahamba uye emozambique kumbe kuthiwa yimotekhaya kumbe kuthiwa yini isebenza emozambique kuphela ipula lisebenza ebotswana kuphela iquarter lisebenza ezambia kuphela angitsho ukuthi i-bond note liyi-currency kodwa siyalisebenzisa njenge-medium of exchange njalo lincane kakhulu ukuthi singakhala ngalo okuyikho sibili abantu abakhala ngakho ku-bond note yikuyini right ngibe sengithinta mina ngithi yebo i-RTGS iyasilimaza ekuthini inani lemali esebhenki liphezulu kakhulu kalilingani lenani le-foreign currency ekhona yikho lapho engingathi mina ebantwini hhayi singakhuluma sizwisisane nami ngiyavuma ukuthi and lokho sikuvumile njengohulumende nxa uzwile bekhangela uminister we-finance kunye lo governor owe-reserve bank ukuthi ama-treasury bills aphiwayo lawana abe maningi kakhulu isikwerede sethu esa-local domestic debt ephuma ngoku-ishwa ama-treasury bills siphezulu kakhulu yingakho ubona uhulumende sithi ake sibophenini ama-bond austerity for prosperity sizama ukuthi sidile linto ezifanana lazona lezo
alo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi intambo zamafekitali ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele yakuqala ukukhethwa ngamakhumalo ngemva kokunyamalala kwenkosi uLobhengula umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo uqhube umhlangano lozulu eJohannesburg ngempelaviki. Enkulumeni yakhe uKhumalo othembise ukuthi uzasebenza lohulumende weZimbabwe ngesikhathi ekhokhela lokuvikela isizwe sikamthwakazi ngendlela uLobhengula lomzilikazi ababesenza ngayo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Elihubo ebelikhutshwa ngamabutho enkosi uBulelani Lobhengula kamzilikazi ngesikhathi engena endaweni lapho umthwakazi abethe gwaqa khona elinde ukumbona okokuqala lembongi lazo bezikhona zihaya izinyandlesilo. Yona inkosi ayizange iphoze amaseko yahle yatshela uZulu ukuthi izaqeda indlala yokuswela lokuba umhambuma kaze lusile kwesizwe sikamthwakazi.
Abantu emakhaya basokoliswa ngamanzi. Sizohlangana nabanye amagiwa ukuthi basidizayinele a solar paneled drill system that will drill deeper than your normal drill systems. Sifuna ukwakha nesibaya senkosi. Sahlangana nenye i-scientist ukuthi isidizayinele i-biogas system will give you electricity.
Ngacithanga sikhathi wahle wethula inhlelo asizilungisile ezokuphucula impilo kamthwakazi wagcizelela ukuthi akezanga ukuphikisana nohulumende kodwa ukuzokhokhela amahlaba ezulu ngokomdabu.
Isikhathi sifikile ukuthi wonke umuntu aphakame aphakamele indaba yakithi. Akunamuntu ozoba yi-passenger kuleni moto. Wonke umuntu bakabele sandla kwi-steering wheel. Sihlangana sonke ngendaba yobukhosi. Sithathe isinqumo day by day ukuthi sifuna ubheka ngabe sisonke sihlangene simanyane.
Bakona ke abebe lokhu benguna bethi njengoba umkhosi wokugcotshwa kwenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi mhla ka 3 Mbimbitho lonyaka wavinjwa nguhulumende weZimbabwe kungane sebizwa ngokuthi inkosi induna uNdiweni uMdlandla ukheswa inhlanhla yamangwe osuke khonale entabazinduna esiya emkhosini wenkosi uthi labo sebengemuva kwendaba
sesikhuluma ngenkosi egcotshiweyo egcweleyo mathupha yagcotshwa ngesintu sakithi kumbulazi mhla ka 28 September 6:15 ntambama
esekhuluma ngabanye laba asebezinze ngokuthi bazinkosi zesizwe sikamthwakazi ukheswa uthi inkosi ubulelani nguyedwa okhethwe ngamakhumalo kanti nguyedwa osendo lwakhe ludabuka ngqo enkosini uMzilikazi
einzalo ka inkosi uHumphrey lo einzalo yenkosi uPatrick
uqhubeka wathi inkosi lobhengula isekelwa izinduna kanti kungekudala iza kuyahlala kobulawayo ivuselele isigodlo sabokhokho bayo le yinto ethiye intokozo kwabaningi abebezolalela inkosi ikhuluma umele 07 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlapo.
Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umhlangano webandla lezanu PF ozenziwa kanye oyenziwa kanye ngomnyaka oyipeople's conference uqala lamhlanje esigodini. Iphephandaba lethe Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wazisa ukuthi ibandla lezanu PF yilo elilamandla kulohulumende. Ngalokho ibandla lizaphuma lezinqumo zokulungisisa umnotho welizwe. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi osakhulayo owayelisotha kodwa wasuka waya kubandla le-MDC umnumzana Hepson Ncube obe ngukhansila eCowdrey Park ekubandla le-MDC kasekho. UNcube obe leminyaka engamathumi amathathu wayelilunga lenhlanganiso yetajamu kasesijikile wabotshwa kanenginenge elwela amalungelo oluntu ubhubhe izolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo +12024650318.
Sanibonani bantu bakithi nina elilaleleyo umsakazo kaStudio 7. Mina uPaula kwami uPaula ngisithi le ndaba leyi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ayisebenzi le indaba yokuthi kuthiwa kufanele ukucontest umuntu ona more than 50 years ngoba la bantu bacontest obona oMnangagwa nabomgabo so kwabehlula kodwa babele more than those years. So what is the issue yokuthi bethi abafana abancane bafuna ukuphatha kahle ilizwe kube yinto enzima labantu abathatha umhlala phansi ngoba sokwabehlula umsebenzi nje kube bhizinisi betshontsha bebulala ilizwe lakithi elungathi uma uthi uyakubukisiso into wakhona iZimbabwe it was the bread basket of i-Africa namhlanje siyahluphela sesibhizi sesihlala kwamanye amazwe kubo South Africa siyatshaywa kuthiwa siyantshontsha yonke into nje into embi ithiwa ngabantu beZimbabwe abake bashiye phansi kuke kungena abanye abantu igama nginqoba izitha Ncube ngobulawayo ephumula South kodwa ngisesouth Africa okwamanje. Amen.
Sanibonani linjani? Mina ngingubhilivu Nyathi eGwanda epelili Sina lapha inkinga esilayo inkinga yezikolo isecondary school. Kasila secondary school. Abantwana bahamba 7 kilometers from here besiya esikolo. Badlula amaganga. They had to travel 7 kilometers besiya, 7 kilometers bephenduka, of which is not good. Sicela uhulumende wethu weZimbabwe esizamele isekondari endaweni yethu ngoba abantwana bathwele nzima. Kabasitholi isikhathi sokubala, bahlala nje i-pass rate yabo iphansi ngenxa yomango lowo. Ngiyabonga uma singathola usizo.
Alawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 001-202-465-0318. Lisitshele okwenzakalayo ezigabeni zenu, libingelele izihlobo labangane njalo likhethe lengoma elingafuna silikhunisele zona emoyeni. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umuntu kade ecatshangelwa ngumongameli Donald Trump ukuthi uzakuba nguye ozathatha isikhundla sokuba ngusibalukhulu wezenzakalo esigodlweni sikamongameli, umnumzana Nick Ayers osebenza ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence useyalile lesi sikhundla esithi uzasuka kuhulumende ekupheleni komnyaka. Kulezi likangqoqwane elichaya ilizwe leMelika sikhuluma nje kathesi. Kule page elobulembu bokuxhumana enkundleni ze-internet ku-Facebook elithiwa lichabhini yilabo abaya kulo bezijabulisa bexoxa kugidwa. Kwenzakalani kanti echabhini lobulembu? Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleMelika edolobheni leIndiana, uMandla Calvin Gumbo nguye u-admin kumbe uShabini King ngesilungu. Ke sizwe ukuthi uMandla uyichaza njani iShabini yebulembu le ethiwa Mandla's Lounge Reloaded. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba Chris, kunjani?
Hayi thina siphilile, kunjani eIndiana?
Hayi mnumzana, siyazamela ukuphila lapha lathi yayazi impilo ye-diaspora ukuthi kunjani umsebenzi kuphela.
Ye, siyazi ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo asebeyazakala kakhulu lapha ebulenjini ku-internet nge-page lakho leli elithiwa Mandla's Lounge. Ungasitshela kancane nje nge-page lakho leli ukuthi kuhamba njani?
Laphana i-page laphana ku-Mandla's Lounge i-page nje yokuthi abantu babuya bezosikhiphela i-stress, i-page yokuthi akulomuntu ojaje omunye ngomuntu, ungavuna uzikhorisele usijayivele, ungavuna ukuzixoxela kuphela, vele akulomuntu othethiswayo ukuzikholisela nje kukhiphe i-stress e-diaspora. Lawa yasazi isizungu se-diaspora, so yikho ngalivula ipheji ukuthi abantu bebuye bezosikholisela bezosijayivela yabo.
Baningi okunganani abalandeli bepheji leli?
Hayi kathesi sonke balutshwani 26,000 kuphela.
26,000 balutshwana?
Hayi sifuna bengene ku-120.
Okay. Ya, ungasitshela manje ukuthi wena uze uqalise ipheji lakho leli kwakuhambe njani, njalo bakhona yini ababekukhuthaza?
Mina ngathanda ukwenza amavideo nje ngizijayivela, ngabona abantu khanya bayayithanda into le. Yiko ngasekuthi hayi kathi i-idea leyo thina sengivule kule group phela, ngokuthi ngasenzile sometimes ngokublokwa because of ngatshaya ingoma o-Facebook bakublokha sometimes. Ngasekuthi awuthi uvule kule group maybe kungancisa. Ngase ngabona igroup langikhona laqalisa ukukhula, lakhula nje kuye lami ngayicabangeliyo. Ngayicabanga nje ngizaqinaka ku-5,000 but yo, abantu babuya begijima. Nami into vele ade beyimelele.
Ngokutho kwakho wena lapho phambilini uthe impilo e-diaspora lapha ingani iyakhathaza ngiyokusebenza sebenza wasitshela nje ukuthi uyibona njani yona impilo ye-diaspora nxa uqathanisa le ekhaya eZimbabwe.
Hayi, i-diaspora yabona ukuthi ekhaya impilo ekhaya, I mean yino ukuthi ngesiwane sathi home always be home, ngaze kube njani ekhaya. Of course iyachaza nje ekhaya okuhamba nje usazivakatshela, kodwa lapha indawo nje ukuthi ungaziphilela ureyise imuli yakho ngokuthi kulomsebenzi lapha, and ekhaya kula phela msebenzi, ungazufunde njani ube lama-degree anjani, awungeke wawuthole umsebenzi. Even ungazuwuthola umsebenzi wangukhona vele awungeke wakwenza ukuphila impilo ekhaya. Phela the only time ungaphila khona kuyi-hasla kumbe ngodiladila uthengisa khona uthola umsebenzi kanye kanye ukuthi 9 to 5 kalutshwane zalutshwane vele abakwanisa ukuphila ekhaya. Lapha e-diaspora yethu ufundile kumbe awufundanga, lo ungawungekho lezi alapho uyaphumelela lapha, ulakho ukuzithengela indlu lakho, lakho ukuzithengela imoto. Manje ekhaya ukuthi uhambe ngemota vele kunzima ukuthi uzithenge imoto ekhaya. So mina ngizifisela zami impilo yalapha e-diaspora. Of course ngiyafisa ukuthi umuntu ngingalunga one day sibuyele ekhaya, but hayi lapha yikho kule into yonke la.
Isiphenduke njalo kupheji lakho, kathi kungani kuthiwa yishabhini?
Vele libhawa, ibhawa eli-online, ibhawa eli-intanethi yona ngokwalo, ngokuthi vele ukuyenzakala khonaphana vele ukuyenzakala ibhawa, yonke into yenzakala khonaphana. Nabantu nje ngama-Friday ngazebehlezi sebezitshayela nje ama-drinks abo, bonke sebekhanya sebezibukelela, abanye bengena betshaye. Vele libhawa eli-online but lona ibhawa lilungile ngokuthi liyaseva imali. Asobhala ntaphuzisathenga utshwala, uyabuthenga okwakho uzihlalele khonaphana, vela kula mali uyispenda eningi ngaphandle ulakho khonokho lakho. So ibhawa eli-online
abangena ibhawa leli ngabanjani? Ngaba ku-diaspora yini kumbe bakhona labekhaya abangenayo?
Donke vele abekhaya yibo abalithandayo ukudlula thina abanikazi ngapha e-diaspora. Abekhaya especially South balithanda, labe Harare bangena. So vele angungamba amanga ngela umuntu wonke, abekhaya bakhanya balithanda ukudlula thina abanikazi bakhe.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho be-Mandla's Lounge?
Hayi, sifuna ukulivalelisa lapha vena sithi ngawungekho ku-Mandla's Lounge. Ekuthiwa ku-Mandla's Lounge li-logit usujoyine la ungeni, but sicela ngawungena ubule 18 kukhwela kufika phezulu, ngawo kumele ujoyine i-group ngokuthi sabe sisijayivela nje. Kodwa nawe uthanda okwe-church kakhulu, siyakunika iwoni ukuthi ungangcono ungabuyi ngokuthi ngathi sabe sisijayivela, sabe singafuni abantu abazojaja abanye. Ya, yikho ngilakho ukukhuluma nomzala Chris.
Hayi, sibongile kakhulu. Hayi, sizangena lati eshabhini sikholise mbijana.
Ngiyabonga kakhulu, take care baba.
Okay, bye-bye.
Bye-bye.
Lo-ke nguMandla Kelvin Gumbo, onguye u-admin wepage elithiwa yishabhini ebulenjini be-Facebook ethiwa Mandla's Lounge Reloaded. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Kule page lelo lingaya khona elithiwa Mandla's Lounge Reloaded.
Presenting Abigail Mwimba, first CD and DVD recording, live in Bulawayo. Ladies and gentlemen, put it up for Abigail!
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuba sehlelweni.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle u-Abigail Mwembe nguvani kanti vele?
U-Abigail Mwembe ngumhlabeleli wezokholo, ngihlabela ngoBulawayo, ngihlabela ngolimi lwesiTonga, Ndebele, Shona, but ngikhulisa kakhulu ulimi lwesiTonga.
Oh,
singakhangelelani kukhefu lekhisimusi njengoba selisondele kangaka.
Kule single engiyisebenzayo engikhangelela ukuthi ngiyikhiphe just before ikhisimusi, i-challenge enziwa ngibe layo ukuthi ngingumculi oculayo ngapha ngivukela emsebenzini. So kwesi sikhathi kusuke kube nzima ukubhalansisa isikhathi sakho ukuthi ukwanise ukuthi uphushe kakhulu ngesikhathi uyabukhangelele ngaso. But ngikhangelela ukuthi ngikhiphe i-single just before Christmas. I started working on it, I think October ngiqalisa ukuyilungiselela leyo single. So ngiyathemba ukuthi izaba i-Christmas gift enhle kakhulu kubalaleli.
Umnyaka ususiyaphela nje, ungathi ubunjani lomnyaka kwezokucula, uphumelele na nxa ukhangela?
Well, umnyaka lo for me ubungumnyaka yes, ubunzima bebukhona, but ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi isipho sami sesizwakele kwamanye amazwe. So kulomnyaka ngizibone siyocula eBotswana, eSouth Africa, eZambia, ngaba namashows amalutshwana nje lapha ekhaya. So ngingathi nje ubufe ngamafitshane nje ngathi ubunyama umnyaka ofe. Ngikhangelele nje ukuthi 2019 uzabe ungumnyaka ongcono kulalo, ngoba 2019 ikhangelele ukuthi ngirekhode futhi i-album egcweleyo i-live ngirekhodela khona lapha kobulawo.
Likhona yini elokugcina ongathanda ukwazisa abalandeli bakho?
Engakutsho kubalaleli ukuthi ngiyabonga kakhulu usekelo lwenu. Ngiyazi ukuthi izinto azikho lula kathesi. Ngiyakwazi ukuthi ungathe ebantwini kuyanini siyajula endaweni enje, kuyanizosibukela lisisapoti. Asonto lula nje ukuthi umuntu akhiphe imali azobukela abantu becula. Sona isimo sinje. So ngithanda ukubonga kakhulu kubalaleli labalandeli bami uthando ehlele ngitshengise lona so far from isikhathi ngiqala kuze kufike namhla. Ngiyabonga kakhulu, sengathi iNkosi ngayengezelela and that ukuthi lokho engikukhangeleleyo njengoba mbenchilo eliya ukuthi ngikhangelele ukwenza i-album ngo-2019. Ngiyacela futhi ukubalalela ukuthi usekelo lwenu olungapheliyo lothando lwenu ohlala lukhona liniyengezelele njalo.
Hayi, siyakufisela inhlanhla, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli abahle be-Studio 7, libe lobusuku obuhle, iNkosi yendlule kuhle. Yimi u-Abigail Mwembe.
Bazana elephimbo elimnandi uAbigail Mwembe esigqibela uhlelo singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko bezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano phakathi kweMDC leZANU-PF. Umphathintambo wezamafekthali uMnumzana Mangaliso Ndlovu uthi sekhulumela abaqondisi bamankampani asefuna ukuvalwa. Umhlangano omkhulu webandla leZANU-PF oyenziwa kanye ngomnyaka uqala lamhlanje esigodini duze lakobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama kwezinye njalo indaba.